njengama-resident esikukhalelayo yokuthi asifise ukubana si-reduce to abantu abangani bahlale emakhaya ukuthi amanzi esiwakha ezboramini thina sekufisa ukuthi amanzi ekhone kuma-tapped engines zethu singazange phathimaphandle lamagaba. So we appreciate inzame zamukenso kodwa lesikucela kakhulu kulokubana ngathi kungabi nithisa sasithathi amanzi engene ema-tapping ezindlini zanokuthi siye ku-tesboramini.
Sesikhuluma ngokusilela kwamanzi, kuyini elikwenzayo ukulimukisa abantu ngomkhuhlane we-cholera?
Ngendaba ye-cholera ukuthi behlale kuthi awe ukuthi umkhuhlane lo ukhona nokuthi bengazivikela njani. Kodwa ma siyananzelela ukuthi indaba yamanzi lofithikawe awukabi le-improvement and okwenza kube wes kakhulu ukuthi izulu alimanga ngendlela elijwayele ukuna ngayo. Isithi council iyaprovide amabhawuza kuma-different areas so sesiye sakhulumisana labo sizame ukuba ukuthi sibacele ukuthi at least belethe amabhawuza lana amanzi ebuye more frequent yenzele ukuthi abantu bengagcini besiyaamanzi ezindaweni ezingakumakhili angavunyelelwanga ngoba kuba yingozi. Siyathola ukuthi kulama-cases abantwana bacina bewela laphana begabule. Sikhulumisana lesithi council all the time ukuthi benge ezelele i-supply yamanzi through ama-bhawuza.